abantu abakunhlanganiso ezishiyeneyo batshengisela besithi ukambarami kalandelanga umthetho ngakwenze umeya umnumzana Solomon Mguni ekukhefu. Omunye wabaswele okwenziwe ngukambarami ngumnumzana Ambrose Sibindi owenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Okwenzakala kobulawayo sikunanzelela ukuthi sizwa kuthiwa utown clerk usemiswe umsebenzi emiswa ngudeputy mayor. Sibona ngathi kule nto engaphathwanga kuhle lapha ngulo deputy mayor. Okokuqala siyananzela ukuthi nxa kulezinto okufanele utown clerk azilungise kumbe kulama allegations okuthi le cala lenzileyo, thina siyakholwa ukuthi bekufanele kube lama investigations engakasuspendwa kumbe anganikwa ama-charges la anikuwe. Asikungazuzeki ukuthi nxa udeputy mayor sale ebambe isikhundla mahlala ajikijele othangale town clerk engamele into zenziwe kuhle, ligali bazaba le-problem. Khathesi nanje ezakami sikhona ngathi into la ibanjwanga kuhle, la nxa utown clerk singathi kule cala mbekalacala, kodwa indlela okwenziwe ngayo sikhona ngathi hayi akubanjwanga kuhle.
Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi webulawayo Vendors and Traders Association uthi iphutha lekhansili lenziwa yikuthi nxa kulokhetho abantu bakhetha ibandla lombangazwe hathi abantu abangenza umsebenzi oqotho.
Mnangani ukuthi inkinga esiyibona ebulawa city council ibangelwa indlela abantu abakhetha ngama councillors ukubambanisa ukhetho lwezabelo i-local government lokhetho lukamongameli labalungedayo lephalamende kwenza ukuthi abakhethayo bangakhangeli ukuthi ngabantu abalomsoco yini abamele bamele ekhansili. Ngokunjalo-ke bavotela bekhangele ibandla, okubangela ukuthi kuvotelwe nje ingcekeza yonke ongayikhangela. Yikho sibona kusenziwa sana umshado wezinja ekhansili, kungoba abantu bavote bekhangele ngabandla ezombosa kulokuthi bakhangele abantu abavotela ukuthi ngabantu abazosebenza kuhle yini, abakwazi ngokuphatha uzulu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo obengomunye wabatshengiselayo kumahofisi kamsekeli kasodolobho uthi bafuna ukambarami ahambe.
Thina sifuna ukuthi sizwe ukuthi athi kwala amasela la abuya ezohlukumeza abantu bakithi kibo sebeqedileni okuluhlupho. Yike sifuna ukuthi sikwenzele ukuthi behambe beyelungisa kifo. Umuntu okambarami ehambe kifo, asifuna ukuthi sikhulume kumlungu ngoba uma sebesidelela kanje kuhle beyikifo. Thina kasiyaboni uhlupho.
Ukambarami utheke nelisi ukubambeka lamhla ukuba atsho umbono wakhe ngalokhu okwenzakeleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.